Siyabonga ndimiyakhelo Jonga. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kuNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF limisa umsebenzi amalunga amanye njalo afika phose amachumi amane i-14. Umntaka kosikazi kamongameli uGrace uRussell Gorereza utholakala elecala lokubangela imfa yomuntu. Udaba lwebhasi yeqembu leHighlanders ludala inkulumo kambe sokuhlanganiswa ezombusazo lemidlalo na Thiyani Indlebe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Ibandla leZANU-PF selimise ukuba ngamalunga aleli bandla. Amalunga angamachumi amathathu lasithoba mnemunye i-39. Umsakazo we-ZBC uthi abangamachumi amathathu lesikhombisa bamiswe ukuba ngamalunga okweminyaka emibili ukuthi ababili umnumzana Webster Sham lomnumzana Sylvester Nguni bamiswe okweminyaka emithathu. Abaxotshiwe laba bavela kwizigaba ezithi iBulawayo, Matabeleland South leMashonaland West babalisa umnumzana Andrew Langa, Kindness Paratha, Calistus Ndlovu, Malakha Inkomo labanye. Kusukela ngomnyaka odlule ibandla leZANU-PF selixotshe kumbe kumisa ukuba ngamalunga abantu abaningi ababalisa unkosikazi Joyce Mujuru onguye othiwa abaxotshiwe laba bebemsekela. Kusenjalo indoda nayo umntaka Grace Mugabe uRussell Gorereza utholakale elecala lokubangela imfa yomuntu emthethwandaba weHarare. Intatheli zindaba ithume Viscamau sethulela lolu daba ngugcweleyo.
UGorereza ovumele licala uhlawuliswe amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili $800 engehluleka ukuhlawula leyo mali ulakho ukuhlala entolongweni kwenyanga ezimbili. Esethula isigwebo sakhe edale lemagistrate eHarare lamhlemini, umantshi umnumzana Vakai Douglas Chikwekwe uveze ukuba leso sigwebo sinikezwe uGorereza ngemva kokuluhluzisisa udaba lwakhe kukhangelwa izizathu ezimbalwa okubalisa ukuvuma leli cala. UChikwekwe wengeze ethi okunye okwenze wethula lesi sigwebo ngalindlela yikuba kulicala lakhe lakuqala uGorereza engazange amotshele idale isikhathi ngoba elivumile leli cala, waxolisa phezu kokwenza kwakhe njalo etshengise ukuzisola ngaleso senzo. Umantshi uthi okunye akukhangeleleyo kuyikuba uGorereza etshengise engumuntu ohlukana lenkosikazi yakhe olengane okumele inakekelwe, kungakho engasazange agwebela ukuhlala entolongweni. Okunye umantshi athi ukukhangelile phambilini kwesigwebo yikuthi bekungela bufakazi obanelayo bokuba uGorereza wayetshayela ngobuchapha i-gross negligence ngesilungu, athi kuyikho kwamsiza ekuthini angaze acitshelwa ilayisensi yakhe yokutshayela. Leli cala lingene edale lemagistrate lamhla ngemva kwengozi yemgwaqweni eyenzakala mhla ka-23 kunyanga kaNhlolanja kuwona lo mnyaka, lapho uGorereza oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanye 31 years achaya khona umuntu ongaziwayo emgwaqweni uSamora Machel phakathi kwedolobha leHarare. Ebengelagqwetha uGorereza ngesikhathi emiswa phambi komthethwandaba, njalo le ntatheli zindaba ziswele ithuba lokumthatha izithombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
I Idolobho lakobulawayo lithi selinxuse abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni ukuthi bebhalise amabizo abo kulikhansili ukwenzela ukuthi bephiwe indawo yokuqhuba lomsebenzi ngokusemthethweni. Lokho kulandela umbiko oyithulwe ngumphathi intambo ezabelo umnumzana Ignatius Chombo ukuthi abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni bazaxotshwa ngodlakela ngamasotsha lamapholisa abengekela ukuzisukela. Kodwa amasotsha abikwa etheka soze aphatheke kuhlelo lokuxotsha abantu laba ngoba umsebenzi wabo ungokuvikela isizwe hathi ukubopha abantu. Inyathelo leli selichothozwe kakhulu ngabathengisayo laba abalwela amalungelo oluntu abezombusazwe kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende ngokwakhe. Ukhansela kaWard 1 kobulawayo umnumzana Mlando Ncube uthi abanye bazaphiwa indawo zokuthengisela emakhoneni lapho okuhamba khona abantu edolobheni ama-pavements.
Yikho-ke mina ngibe sengisithi njengokhansela wendawo sekufanele sicabane sibone impela ukubana i-number of ama-vendor iya-increase ngenxa yokuvala kwama-industry yokuvala kwakhe. Sekumele lathi sibone ukubana siyavula zibe ningi indawo ukuze abantu bethengise ngoba yindlela abantu abaphila ngayo. Njengedolobho lakobulawayo siveleka sihambelani lokuthi kududulwe kuhlukuluze laba abantu abazinceda ngokuthengisa. Futhi kakuhlukuluze abantu abantshontshayo abenzayo abathengisayo kumele bencediswe ukuze lapho abathengisela khona kube semthethweni.
Ye manje khona kuyathatha isikhathi esinganani sakhuluma labo abathengisayo ezitaladini laba bathi bona lokhu besakhulumisana lekhansili ngokuthi bezuze indawo zokuthengisela ezisemthethweni.
Sifake i-advert enizithethweni ukuba bonke abangarejistanga njengamavenda kabaze ekuthele ekhansilini sibalungisele amaphepha abo ukuze sibancedise and sithemba ukubana baza kwenza ngesiphangephange ngoba lokhu into esivumelana ngolwesithathu. Sosikhayo ukuthi bangabe bekwenza izolo nalamuhla and ama-ofisi ethu awedagmo lapho kuthathwa khona incwadi leziyani avuliwe nge-weekend ukuze sithuyele into eyenzakalayo. Njengokhansela kaWard 1 ngithi asinani lesinqumo sikamphathi intambo lesi ngoba umphathi intambo uhlala eHarare thina sihlala lapha koBulawayo yithe sibona ukuthi abantu bayadizela. Sizaqhubeka sizenzela umsebenzi wethu singakhethi lutho ukuze abantu behlale.
Selibamemile ukuthi bezobhalisa bona lizabancedisa ngani?
Ukuthi sesithe ungabona amavenda ebuya kukhombisa mhle futhi yikho okule mali khona. So thina njengedolobho kumele sibone ukuthi siyacazulula kanjani indawo le-pavement kanti bathi pavement ukuthi kube nokuyindlela yokuhamba kwabantu mhlawumbe sithi kube namavenda amahlanu ethengise khonapho ekhoneni khonapho abakhona baya besithengisa mhlebutho kule mali. Kodwa kumele sizame ukukuformaliza kuyaphucuka kwinto kwakhona.
Akusoze kube yisiminyeminye yini?
Uyabona dadewethu kulihluphi isiminyeminye sizongakhona ngithi kodwa abantu abasebenza. IBulawayo sithi khansili kumele aphile ngama-rates avele ebantwini. So abantu abangani bayabhadala ngaphezulu kwamavenda angikhona. Akusoze kube yisiminyeminye esingangoba sizakwenza ngendlela ephakemeyo thina kokuzayenza kube le order. Okwenza ungani kungabi le order yikuthi i-city khansili lamavenda abeyabe bengahlalisananga phansi babonisana. So kuqakatheke ukuthi amavenda aze nathi size sikhulumisane sibabonise ukuthi hayi angeza kuyethengisa phambi kwe-30 points. Ngenxa yalokhu kodwa ungahlalela laphana ekhoneni bazobona impahla zakho. Ngihlangana labo every 2 weeks kabakujabulele ukuthi kube le disorder edolobheni.
Lo ngukhansela kaWard 1 kobulawayo umnumzana Mlando Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxolelwa kwezikwelede zelizwe ezemkhodi ikhuthaza ukunanzwa kwamalungelo abantu kumpila kahle yabo la kwezomnotho kulandelwa isisekelo sombuso ukuze impilo yabo ithuthuke. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe osethulela lolu daba ngokupheleleyo.
Inhlanganiso ezimkhodi ibilo mhlangano lamalunga ayo avela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe lamhlanje behlose ukulungisisa indlela abazasebenza ngayo kuminyaka ezayo. Unkosazana Nomalanga Ncube isiphathamandla salenhlanganiso yesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Umhlangano lo silungisa i-strategic plan yethu ye-5 years ebuyayo. Labanye abavele etshetshetshe egokwe sisebenza lama-farmers avela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Then ulabanye abavela koBulawayo sile inye chapter njalo eMatopo naseGwande sisebenza lama-miners sibe le inye njalo eBhinga sisebenza lama-fisheries.
Uncube uthi okwamanje abakulelwayo ngezomnotho welizwe lamalungelo kaZulu atholakala kusisekelo sombuso esitsha.
Amalungelo akuconstitution yethu, constitution entsha, I think constitution entsha lama social and economic rights khangelela ukuthi njengoba iseku-constitution abantu bonke kumele ukuthi amalungelo lawo bawathole. Kungatholakala abantu abaswele imfundo, abaswele ukuthi belatshwe ezibhedlela, abantwana bayehlule kubuya esikolo. Sikhangelela ukuthi even ama-resources elizwe, both from mining and other resources from other sectors, abenefit abantu. Ukubana uhulumende kwanisa ukuncedisa ukuthi abantu abadubekayo bekwanisa uku-access ama-social and economic rights abo.
Unkosazana Clarice Sibanda osebenzela emahofisini ezimkhodi eHarare uthi lokhe amalungelo echaphazwa ngesikhathi kokuxotshwa kwabathengisela ezitaladeni ezijene emadolobheni amavenda kundawo abasebenzela kizo bona bezizamela impilo ngesikhathi le misebenzi ingatholakali kuleli kunye lokulungisiswa komthetho wezikwelete owe-debt assumption bill.
Owakathesi kule ndaba ehluphileyo e-RBZ debt assumption bill kungenye yezindaba ephula inhliziyo zethu ngoba i-debt leyo bekumele ukuthi sazi ukuba labo ababenefitayo ngobani singakayibhadali kodwa yona i-government i-decide ukuthi i-assume i-debt leyo kuyindaba esihlukumeza kakhulu. Engeje labo okwesikhathi esiningi sisenza ama-petitions sihlangana labo lemhlanganweni eminye ehlukeneyo kodwa akula ukuthe kwaphumelela.
Usibanda uthi abantu babhatala imithelo kuhulumende ngakho balelungelo lokuba kwazi ukuba lesi sikwelete sebhanga lesizwe savela ngapi njalo kungobani abenelise ukuthola imali kilo. Ethi iZimcode isibambe imihlangano yejenero lohulumende kuhlaziwa lolu daba. Le nhlanganiso isebenzelana lamalunga avela kuzigaba lenhlangothi esigoqela abalimi abemba imigodi ama-miners abaphila legciwane le-HIV kunye lezisebenzi phakathi kwabanengi njalo amanxusa kulumhlangano avele kundawo ezigoqela iChachache, Gokwe, Matopo, Binga, Mutare, leHarare. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa kuhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930 12080 15460 kHz. Silamuhla siyabe sihlaziya udaba lokuxotshwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni okuthiwe bakwenze lokhu elangomvulo lingakafiki. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Iraq zithi umnumzana Tariq Aziz owayekuhulumende kamongameli Saddam Hussein ngasekho. U-Aziz owayengumsekeli kaHussein bele minyaka engamachumi ayisikhombisa la isishiyagalolunye. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kufe abantu abangamachumi amathathu kulandela ukudubuka kwebhomba edolobheni leYola esigabeni se-Adamawa lapho okwazakala ngokugcwala amalwa ecatsha uhlobo lwesimuslim edlulisa amalawulo awe Boko Haram. Kwezemidlalo lamhlanje sekuqhamuke inkulumo phezu kweqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders ngemva kokuba leli qembu kusasa likhangelelwe ukuba liphiwe ibhasi yalo eliyithole lincediswa ngokukhankasela ukuba ngumeli wemakhokho bayidale lephalamende umnumzana Chinga Dube. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Uhlelo lokuphiwa kweqembu lelendazi ibhasi leyo hlobo lwemakopolo yona ethengwe elizweni leSouth Africa luzaqala ngehola lethumi lambili njalo kuzasukelwa endaweni yeCity Hall kuyedlulwa elokijini lemakhokhoba umcimbu uyephelela enkundleni yeBarber Field. Umsekeli kamongameli welizwe uMemaseni Mnangagwa uyoza kubuye ngumhlonitshwa kulomkhosi okuyinto engathokozisiyo abanye abalandeli beqembu leBhosso abathi inhlanganiso yezombusazwe yeZANU-PF isifuna ukuginya iqembu leHayilindazi njengalokhu yakwenza inhlanganiso yePF ZAPU. Lokhu kungoba besola ukuba khona kukaMnangagwa kanye lamakhasi awokumema abantu alophawu lweqembu leHayilindazi lolwenhlanganiso yeZANU-PF. Isikhulumeli sikaChinga Dube uNothiwani Dlodlo utshele intatheli zindaba izolo ukuba uDube uyakwazi ukuba ezemidlalo kazingenelani lezombusazwe njalo labalandeli bebandla leZANU batsheliwe ukuba bakumelanga bebuye begqoke impahla elemifanekiso lempawu zebandla.
I-social media ingabi khona ukudisrupta i-progress. But the thing is, ibhasi ayithengwa nge-social media. Sukusa 2013 lokho kukhulunywa kufuneka ibhasi, kufuneka ibhasi. So nxa umuntu ese-ofile ule ndlela afuna ukuthi ayihende over ngayo ukuthi niya over. So nxa bekhona, that social media should have provided resources.
Isiphathamandla seqembu leHayilindazi uNdumiso Gumede uthi ibhasi isendleleni njalo namhla ekuseni ibisemngceleni welizwe leZimbabwe leSouth Africa, okutsho ukuba sikhuluma nje kumele ibe isifikile edolobheni lakoBulawayo. Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili kulempela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leZBC Kariba lizemukela eleDynamo senkundleni yeNyamunga. Iqembu leChapungu lizadlala leChicken Inn ngaseAscott. Ngensonto iqembu leDongo Sawmill lizadlala leHarare City ngaseVengere. Iqembu leBuffaloes lizanqikelana leWawa ngaseSakuva. Kuthi eleWangi lizemukela eleFC Platinum ngaseMalahleni. Iqembu leTriangle lizadibana leLetsholotsho ngaseGibo. Kuthi iqembu leCapes United lizadlala leFlame Lille ngaseNational Sports Stadium. Ikanti eleHighlanders lizabhuqana leHawumayini eMagumeni. Sikhangele umdlalo wokugijima. Ngensonto kulomjaho weOld Mutual Nkulumane Fun Run, wona ozaqhutshelwa elokitshini leNkulumane endaweni yeNkulumane Complex. Abadlali bazancintisana phakathi komango ongamakhilomitha alitshumi njalo abazanqoba lapho bazathola inkulungwane zamadola aseMelika. Ngimelisitwe 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngale ekaNomhle Malinga othi, linjani basakazi abathandekayo, ngihlala eKheze esigabeni sesilonkwe. Ngithi qhubekelani phambili ngomsebenzi eliwenzayo ngoba uyangijabulisa njengomlaleli weStudio 7. Ngicela ukubingelela umkami uBlessing oseHarare lomntanami uthando lwethu Kelly Ndlovu. Ngiyabonga, siyabonga lathi Nonhle Malinga. Usibusiso uthi, salibonani basakazi, ngibingelela umama lomntanami uSamantha labo bonke abantu basesilwane Ndamulemo. Ngisithi ngiyalithanda ngiseJohannesburg. Umthekhala oseKrugersdorp eSouth Africa uthi, linjani basakazi abahle, ngizwa ubuhlungu mina ngendaba yokuthi abantu bengathengisi emigwaqweni. Kambe iliphi ilizwe elingelabantu abathengisa emigwaqweni? Kuyacaca ukuthi ingcindezelo isakhona elizweni lethu. Umongameli wethu makayekele ukuthumela ibutho ukuzolihlakaza abathengisayo, sonke siyaphanda. Othi mabasuke makabanike indawo yokubathengisela, akakho ongcono emhlabeni, sonke silezono lamacala. Elokugcina, masiphilisane neni kuhle. Finish. Sicine ngale ekalinabe litshona njani umlilo okhulumayo. Iqiniso yileli, uChombo uyenza angani kalamehlo njalo engani ungene izolo emsebenzini wakhe. Bebezama ukukhupha abantu ngodlame, kungaba lo msindo ongeke wacitshwa langubani. Lokhu kungenza ukuthi kube lokubulalana lokuchitheka kwegazi kuleli. Amasotsha akumelanga ukuthi asetshenziswe, kabazicishele umlilo wabo wodwa. iZANU le isibulele ilizwe lethu bantu benkosi. Lanile lakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message, ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1202-465-0318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington.
Ithi waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubokile. Waza Friday my sweetie.
Waza Friday lamuhla silomculi weRumba umduduzi Golide osehwatshe idlalade lakhe lesibili elilesihloko esithi wavumelani. Asizweni umuntu kamili inkomo eStudio 7 exoxa layo.
Ngoma le uGolide ukhala ngokwenzakale kuye esikhathini esedluleyo lapho isithandwa sakhe esimfulathele khona sachiya ephuke umoya.
Ngikhuluma kahle kahle usho ukuthi umama engangiphila naye esibandiseni nje kwezothando cishe iminyaka mpela engafika lapho kubo ngathi engacishe ilande kwi-2 kodwa-ke ngezizathu ezithile hhayi sazange sahamba ngendlela sahlukana.
Kodwa ngokuya kwesikhathi umfo kaGolide ubuye wazibutha wahlangana loBiata babanyamanye bathembisana izulu nomhlaba.
Biata sandola sami mina nawe asofa silahlane. Biata sandola sami mina nawe asofa silahlane. Ungabana kundaba zabantu bavele balomona. Ungabana kundaba zabantu bavele balomona.
UGolide uhlabela leqembu lakhe ele United Africans. Idlalade lakhe leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela le ethi izifo zonke. Mama number 2 ngenye yendlikizane ekuleli dlalane.
Umujabule nami ngiyajabula mama kuba manje mweni wami.
Ngemva kokwethula leli dlalade uGolide ubuye wabhujelwa ngunina njalo uthi lingoma iyamduduza kanye lemuli yakhe.
Kubalandeli bami ngathi ngiyabonga kakhulu isupport abanginikeze yona kusukela kwealbum ngisese kubafana bokuthula ngize ngikhiphe last year ngiyiwani uthando lwenkinga bangisapothe kakhulu. Nakuleyo wavumelane ngasho ngithi ihambe kakhulu kuzulu uthando lwenkinga isahamba futhi namanje. Ngibonga nje indlela abangijabulela ngayo uma ngihlangana nabo. Sengathi bengaqhubeka bengisapotha njalo. Bese ngithi kubafowethu nabana wabami since silahlekelwe ngumama enyangeni edluleyo. Ngithi kubo abaqine uNkulunkulu uyazi okwenzayo. Kusemhlabeni sivele kuyatholakala. Bese ngibongela nesithandwa sami kuBiata phansi khona legwelutheni.
Uphuma enkundleni ngale ethi intombi enjani.
Intombi enjani ephuza utshwala. Intombi enjani ephuza utshwala. Yoshadombani ephuza utshwala. Yothola bumeli ephuza utshwala.
Hey wena mntwana, indaba uziphethe mahlakahlaka kanje.
Yey, hlukana nami, ngidla imali yami, njalo ngidla ubushabaka.
Awuboni ngani ukuthi uphoxabazana?
Hey, ngangingekho mina ebusheni babo.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa lo mduduzi Golide osehwatshe idlalade lakhe lesibili lesihloko esithi wavumelani. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Uphoxabazali bebelindele ilobolo. Uphoxabazali bebelindele okuhle. Uphoxabazali bebelindele okuhle.